Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Alivuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 25 Ncwabakazi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalikhulu lamachumi amane 140 abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabangamakhulu ayisikhombisa kumahola amalutshwana asanda kwedlula. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. Ukubotshwa kukamnumzana Prince Dube Gospanda umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North sekubangele ukuthi abasola ukungabi lombuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo.
Amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungalabheyo. Iyona iconstitution kanti thini ngokubotshwa komuntu?
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalikhulu lamachumi amane 140 abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabangamakhulu ayisikhombisa kumahola amalutshwana asanda kwedlula. Akula muntu obulewe ligcikwane leli ngesikhathi esingaba ngamahola amachumi amabili lane asanda kwedlula. Inani lababanjwe belegcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane eziyisithupha 6070. MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. UChamisa wethule amazwi la enkundleni zobulembu izolo esithi uZulu uphakathi kobunzima obubangelwa yikuswelakala kwamacebo kahulumende njalo ebusa ngocubu. Amazwi la eza ngesikhathi abanye besebekhonona ukuthi uChamisa wehluleka ukukhokhela abantu nangu bayadubeka yena engakhanyi ukuthi wenzani. Abanye bathi amazwi akhe aphuzile ukufika ngoba ukubhidlika kwenotho sokufike kusibanga esikude. Kodwa abanye ngabamncomayo besithi layo amazwi kade bewamelele. Kesizwe amazwi kaChamisa.
Fellow citizens, this is our chance to shape our future. I urge you to stand up, to speak out, and to be in peace as we mobilize and organize to articulate ourselves. It can be criminal in believing in the alternative, to think differently, to think better, to act better in peace and solidarity. I thank you.
Lawo amazwi kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma enkundleni ye-Twitter.
Yebo, yebo, yebo! Mthwaka zomuhle! Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esiqhubeka sixoxa nesifo se-COVID-19 sona esithethe umphefumulo wabalikhulu lamachumi edlula amahlanu 155 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokuvulwa kwezikolo njengoba uhulumende ebike ukuba imihloliso kalwezi iyaqhubekela phambili lanxa izikolo bezivaliwe okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lingakhuthwa yilolu hlelo lila me uMike Hobe no 8 ntambama.
Ubotshwa kukamnumzana Prince Dube Gospanda umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North sokubangele ukuthi abasola ukungabi lombuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo. USibanda omela iBinga North edalele ePhalamende wetheswa icala lokujojozela uDlakela ngemva kokuba aphe izisebenzi zakwa-TM Hyper ezimbili ama-mask alotshwe ukuthi ibandla le-ZANU PF kalisuke esikhundleni kumbe ZANU PF must go. umsekeli kamgcini sihlalo webandla le MTC Alliance umnumzana Job Sikhala, umkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, intatheli izindaba ezimele umnumzana Hopewell Chingono, lo councillor we MTC Alliance weMasvingo umnumzana Godfrey Purawone, ngabanye ababotshwa besetheswa amacala angalasisindo sokuncutshwa isibambiso sebail kodwa belokhu bevalelwe okwesikhathi eside ngaphandle kwasikhala obotshwe ngeviki yona le esanda kwedlula. Kodwa usibanda yena kavalelwanga esitokisini, kuthiwe uzakuya emthethwandaba mhlazi ku-17 ngenyanga ezayo. Sixoxe lo msekeli wesikhulumeli sebandla le MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, othi uhulumende wephula isivikelo sombuso ngokubopha abasekeli bebandla le MTC Alliance labanye abalembono ehlukene leyakhe uhulumende.
Uprince Madube Sibanda bamthesa icala elingekho elithi wayehambe sipha abantu amamaski abhalwe ukuthi zani ukhefu masiko. Yikho abantu bethu bathiwa amacala angekho njalo zabona ukuthi bahle bavalelwe bengaphiwa ibheki, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lamaloya, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lezihlobo zabo. Konke lokhu mahlaba ezulu. Asikunanzeleni ukuthi vele awuhambelani lesisekelo sombuso u-section 49 ezobe sifika ku-section 53 Constitution of Zimbabwe. Ithi umuntu kahlonitshwe amalungelo wakhe, kahlunyelwe ukuba ngumuntu wakhe, should be respected with a full dignity. Njalo engabotshwa ephiwe isikhathi sokukhuluma noloya wakhe nalemoli zakhe, engaphongufakwe ejele nje mahlayana engakathonisiswa, aphiwe ibail ukwenzela ukuthi ebuye. U-MP, ama-MPs da ngama-leaders, yikho bangaya ngaphi? Yikho ngokukhawulisa abantu, baphonguhlohla abantu ukwenzela ukuthi abantu bahluke besabe.
Manje ngokubona kwakho umnumzana Mafa, ubona ungani kuyini okungakusenzakala lapha? Kubangelwa yini ukuthi baphongubopha amalunga enu mahlayana?
Amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungala bail. Yona i-constitution kanti ithini ngokubotshwa komuntu? Sizarifeya ku-constitution yethu ku-chapter 4, Declarations of Rights, Application and Interpretation of chapter 4. U-chapter 49, iti right to personal liberty. Ilungelo lokuthi umuntu wonke ekhululeke. Lokhu kutshengisa futhi kumhlophe ukuthi umuntu obotshiweyo umsulwa ngaphandle kokuthi ezethonisiswe yi-court ebethi ngesikhiwa a-competent court, not to be detained without trial. Njalo umuntu kaphongubotshwa nje mahlayana kungala sizathu. Kanti njalo kunaphana ku-49 akula muntu ongaphongukubotshwa efakwe ejele ngenxa yokuthi bafuna ukukhawulisa noma wehluleke ukwenza ukugcwalisa i-contract leyo evumelene layo. Lapha ngizama ukutshela abantu ukuthi akula muntu ongafakwa ejele inyanga yonke engakathonisiswa, kutshengisa ukuthi khona ukuhlana yikwephula isisekelo sombuso. Umuntu uba ufakwe ejele sezuzakele ukuthi ulecala. Ku-chapter 50, Rights of Arrested and Detained Person, amalungelo omuntu obotshiwelwa lo osethathwa wafakwa entolongweni, kuthiwa ufanele etshelwe ukuthi ubotshelweni ngesikhathi, evunyelwe ukuthi ekhulume lemuli yakhe, leloya lakhe. Njalo lo muntu uvunyelwe ukuthi ekhulume leloya lakhe ensitha, hatshi kumhlukumeza ukuthi wenapho ubotshiwe leloya ikhonapha labantu beprison bekhonapha. Abantu bonke laba balelungelo lokugcinwa kahle ngoba vele abalacala ngaphandle baze bathonisiswe bafice balicala.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MTC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Ibandla le MTC Alliance lithi alisuthiseki ngodaba lokubulawa kukamnumzana Mazwi Ndlovu, owayelilunga laleli bandla ebulilima kuward 2, owabhubha ngenyanga edluleyo kulandela ukutshaywa kwakhe ngababikwa bengabatsha bebandla leZANU PF. ngemva kokukhonona ngendlela ukudla okwakwabiwa ngayo kulesi sigaba abebandla lakhe bengakawutholi loluncedo. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma namapholisa ngalolu daba, kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland South, umnumzana Malaki Nkomo, usanda tshela i-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alikhethi abantu ekwabeni ukudla. Waqhubeka wathi ukwehlela umnumzana Ndlovu kuyadanisa, kodwa kufanele abantu bebekezele amapholisa edingisise okunengi ngalolu daba. Isikhulumeli se-MTC Alliance eMathebeleland South, umnumzana Ntando Ndlela, uchasisele usithandekile emhlanga we-Studio 7 okunengi ngalolu daba.
Indaba le ikhanya inzima njalo yethusa, iyamangalisa futhi. Thina njenge-MTC Alliance lemuli kaMazwi Ndlovu esikutholayo kwakhathesi kuba isikliwi lesi esabulala uMazwi siyabonakala sihamba-hamba sikhululekile njengamlawe. Kodwa masithi siyadingisisa emapholiseni, amarekhodi amapholisa athi ungumuntu osesitokisini kumbe athi ungumuntu osezandleni zomthetho, okokuthi kakho phandle, kodwa ngeqiniso yena ebonakala ezihamba-hambela. So okwakhathesi indaba le isesimeni esinzima, sizama ukuthi siyilandelelisise siyiqedisise ukuba vele iyangaphi. Sasimthethe kancane, usabenza nje umuntu ongumpholisa wesigaba owenze icala ukufuze nje angene esitokisini njengazonke izikliwi, kodwa kukhanya asimuntu kazana, ngumuntu okusinika umcabango ukuba simfake njengomuntu osithi state security agent, ngoba ukhanya engumuntu olama connections mbe ukhanya engumuntu olendlela zokuba athole ukuvikeleka, ngoba njengoba ngisithi kuba lo muntu uyabonakala ehamba-hamba. Imbiko njalo mhlawumbe esinye esiyitholayo nge-statement okukhanya sabhalwa sibhaliswa nguye umabulala uMazwi lo, usekubeke ngendlela okungayisiyo okwenzakala ngayo. Sekukhanya ingani kuthiwa yena waba nguye yedwa waxabana lo Mazwi, kodwa ngeqiniso babe baningi isikhathi bembulala uMazwi, bemgongoda, bemchaya, bemlimaza. So kwakhathesi nguye yedwa wabasezandleni zamapholisa, nguye yedwa wabotshwayo. Laba abanye bakhe ngabantu nje abazikhululekileyo, abazange badingakali ukuba babe ngabantu ababasezandleni zomthetho. Njalo into esiyitholayo kuba athi yena uMazwi wazilimaza, wayezilimaza ezitshayela phansi, akusikho ukuthi nguye wambambayo, wamchaya, wamenza sonke sana sihlukamenza sona. So yiwo la amanga asokugijinywa ngawo according to information esiyitholayo. So isindaba esivele isingasela khanda, singasela msila, esingasakwaziyo njalo ukuba iyaphetha sitheni. Sizama ngazo zonke indlela ukuba siyilandelelisise kuba uMazwi athole ijustice emfaneleyo.
Kodwa udaba lokwabiwa kokudla esigabeni soluhamba njani? Singathi isehlakalo leso saba yisibonelo yini, njalo bayatshengisa yini ukuzisola kundela udaba nje osolwaphelela emoyeni?
Besile themba njalo ukuba uMazwi angafeli ize, kulethe ukufunda kumbe kulethe isifundo esikhulu kakhulu ebantwini beZimbabwe, ikakhulu ebantwini bezanu PF abalomcabango omncane wokucabanga ukuba ukudla kwe-social welfare bona kuphela abezanu PF yibo abalelungelo ukuthi bakuthole. Bekufuze bazi mbe bafunde baqedisise kuba ukudla okulethwa nguhulumende ezigabeni, okulethwa ngama-NGOs ezigabeni, kufuze kutholwe nguye wonke umuntu ofaneleyo, kungelani nokuba usekela liphi ibandla lezombusazwe. Besithemba kuba uMazwi ukufa kwakhe kungaletha lokho kufunda, abantu bacedisise kuba lezi into ezimbili ezishiyeneyo. Kodwa kukhona khathesi indlala ikhona, sithandekile ngendlela emangalisayo. Umumbu we-social welfare awukho, abantu mhlawumbe lesi siba yinyanga yesibili bengawutholi eziqintini eziningi, kukhanya umumbu kawukho. Bona laba abatholayo abalutshwane kulezi nsuku abathola usizo lokudla baluthola ikakhulu kuma-NGOs akhona kithi lapha ezigabeni, yiwo mhlawumbe ababambe imphefumulo yabantu bona laba abalutshwane. Kodwa iningi labantu okufuthi ngabe bathola usizo kusosial welfare kukhanya kuzima bakithi, indlala ibhahile kithi eMathebeleland South lapha.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance eMathebeleland South, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 esefilabhusi. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwezomkhathi luthi lo umnyaka ilizwe likhangelelwe ukuba lezulu eliningi kakhulu ngoba kule yezi elithiwa La Nina. Leli yezi lithiwa lingabangela ukukhudumala kulwandle okuzakwenza amagagasi ezomkhathi abumbe amanzi kusigaba sezwekazi leAfrika. Iphephandaba leDaily News lithi inkokheli yebandla leMDC Alliance ilokhu iphoselana aqatha phezu kokubotshwa kukamsekeli kamgcinisihlalo uMnumzana Job Sikhala. Leli phephandaba lithi bakhona abacabangela ukuthi kule nkokheli ebingathakazeleli indlela uSikhala akhuthaza ngayo abantu ukuthi batshengisele njalo ulosekelo olukhulu ukwedlula enye inkokheli. Ngesizwe yamazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Yebo, 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 basazwa sithu 7 njani khona ngapha eAmerica madoda. Hayi thina siyaphila ngenkosi uJesu Kristu wasifela emthini kuphela elizweni lethu leZimbabwe lesalithola ngo-1980. Ya, into ophilayo esihluphayo mina endihluphayo nansi namhlanje ngihlutshwa impilo esiyiphilayo eZimbabwe. Senze ngiplana ukuthi khona ngithi ngcono ngithengise zonke inkomo ngisale donki, ngithenge idonki ngoba imali ezifuneka ezenkomo nxa kungathiwa 275 ekhanda lenkomo $2.50 US 42 rand imali South Africa. Ah, ukwanise kwezimbabwe so usikhona umdubele ngafuni so ngafuni so somhlophe ukuthi vele thina abantu abamnyama ezimbabwe sahlala singalalutho. Inkosi emfonxolo ngithengisa inkomo ngisayele donki ukuthi into okhangelimela abantwana kanti ngakuthini ngoba ngesikhathi sikaSmith sasithi ha kungaze kubuya iZimbabwe sizafuya ntando yethu kanti ke siyazisomela. Hayi madoda, kulobunzima kunjenje umuntu ehlezi ekhaya ngala mali, imali yasebhanga ogono wazidlela. Kulobunzima layo ugono wakhona uzihlezi kabotshwa kuthi kathoniseiswa ukuthi imali zabantu beZimbabwe wazidlayo utshintsha ukwenzela amathakathaka amahlamvu abanikazi bazi bazifuna kube lecala. Hayi akukhulunywa.
Hey, mina ngibona ukuthi ndizofa ngayahawulela iphepha lezimseki. Angiboni ukuthi yini enzayibhala, angiboni ukuthi nizabhalani. Angifundanga umnyaka wonke 2020, angifundanga vele. Term 1 amatitsha ebekustrike, term 2 until now bengesiku under COVID-19 restrictions. Angiboni so wakhulumayo ovusa umuzincongo Tholozo.
Njani basakazi, wakhulumayo ovusa umuzincongo useTholozo. Ndakubekelela loo nto basakazi oGiftube Ntonkamile Pasidis Jeremaya. Indaba yami namhla yile yokubana cela ukwabakwazi lathi ngapha sabalensinya kwathu nga sibekwazi ukuthi laba abantu abafayo bebulawa yicorona bangcatshwa njani. Njalo bangcatshelwa ezindaweni ezinjani? Sicela ulwazi lathi kwabazempilakahle kubana baphoste nje kubana sikwazi ukuthi bangcatshwa njani njalo bangcatshelwa ezindaweni ezinjani. Cela kubazi, kubazi. Ngiyabonga.
Yebo, yebo, linjani kuStudio 7 lapho? Phila likhuluma loDube lapha seGoli eGauteng. Thwele nzima bantu. Ekhaya siyakufuna ukuhamba kodwa impilo ephile ekhaya ikoright. Amapholisa kanti kuyini abakutholayo kuzani ngokuba bebhisha abantu? Yizani sekulela ukuthi bathengele wona amajambo nje. Ama-uniform bekambela behamba ngamajambo asekileyo bejha abantu. Ingani kule nto abayitholayo? Thina zinje siseGoli sahlubalekiswa yiwo amapholisa indlela ababesihlukuluza ngayo. Kuyini abakutholayo vele bedubeka lapho nje? Esikhathele ngezanu bantu. Asazi ukuthi uNkulunkulu uzasasizwe nini. Asikhiphele amaxhego ezanu lawa akakuhamba nomoya omuntu.
Salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngugift sondoku umfo kaNdlovu lapha neplan endaweni yakogamba Basakazi bengithanda ukuthi nje ngidlulise nje umbono wami omncanyana kubafowethu. Ngiyabona imikhankaso yonke eku-social media iZimbabwe Live Matters, kodwa basakazi nizama ukuthi ukuthi sibe sokwazi i-complaina kuphela ku-social media ngikusebenzele. Sibonile iZambia le Malawi into ma bengasekho yephi ngohulumeni besukuma besima ngenyawo kogcina kusuka khona ushintsho. Lathi singabahlali beZimbabwe ngiyacabanga ukuthi kufanele sike sisukumeni simeni ngenyawo sishuthi enough is enough. Njoba siyaboshwa makho sifala umbhikisho eZimbabwe, asizameni siprotesteni singaphandle emazweni angomakhelwane njengo South Africa. Sivaleni ingcele engene eZimbabwe, sise Botswana sivaleni ingcele engene eZimbabwe, naseZambia le Mozambique le Namibia sizameni sivale ingcele noma singayivala inyanga yonke kungabi khona okusebenzayo. Sibone ukuthi uhulumeni lo ngeke eyehle yini, ngoba siyabona ekhaya babo siyabotshwa. Njalo sizwile laphana uMonica Mzonga esithi kule minority le majority tribe laphana into ade zama ukuyenza ukuthi yenze lokhwana okuthiwa i-divide and rule, bezama ukuthi sihlukane singamaNdebele lamashona. I-problem akuwona amashona, i-problem yiZanu PF. Ubobheka labo dadewethu omanyoni labana bakuZanu, ungaphika mpela bakhulume into ezinye ngokuziqonda stand. Abantu amaNdebele akuZanu ayabhetha, amashona akuZanu ayabhetha. So inkinga yiZanu bantu bakithi, asingahlukani phakathi singamashona oramaNdebele, asibambaneni sikhipheni iZanu. Njengoba lizwile noMonica Mthwanga esithi yena esethuka lamabhishopu amaRoma, so singabazalwana singamaChristian, asivikeleni ubhishopu wephi. Ngiyabonga ngokuhlala naseZimbabwe.
Sanibonani, ninjani? Siyaphila thina badala. Mina ngiyamamela ngizwa yonke into ekhulunywayo, but mina ngikhala walaba abantu abavalelweyo abangatholi bail. Kahle kahle inkinga yini? Kuzalunga njani ilizwe lokhe kubotshwana kubulawana? So ezinye izinto iZANU-PF ayiyenzi into ezirayithi. Hhayi, akusajabulisi lokho. Kudala babotshwa laba bantu abaphiwa bail, abaphiwa lutho. Inkinga yini? Umthetho awukuvumi. Ungani amanye amazwi angangeneli ezama ukulungisa? Maybe angazama ukuzisiza, ngoba thina lokhu sokuphezu kwamandla asisakwazi. Abantu babotshwa babulawa, kwenzakalani kanti? Kunzima la eZimbabwe.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Ukulwisana okukhulu okuqhamuke kwele-Libya kubikwa sokuthuli kulandela ukungenela kwebutho leli-Libya. Izakhamizi zesigaba sekaduna kwele-Nigeria sezizihlomisile ngemibhobho kulandela ukwehluleka kukahulumende ukuzivikela kubahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Ngesikhangele esivela ngapha kwele-Melika. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans o-Republican National Convention uqale izolo edolobheni le-Charlotte e-North Carolina ekuseni ngokukhetha okusemthethweni uMongameli Donald Trump ukuthi abe nguye ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga uMongameli ekupheleni komnyaka. Ngeviki edluleyo ibandla lama-Democrats belilowalo umhlangano ofanayo. Kade bekhangelelwe ukukhuluma embuthanweni webusuku izolo. Bekungamasenator ambalwa abalisa uTim Scott, Steve Scalise, Matt Gaetz, lendodana kaTrump uDonald Trump Jr. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika, uMnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yeah, iCongress yama-Republicans eyaqala kumbe namhlanje angiboni ukuthi kuyabe kulentshukuntshu kakhulu njengalokho esikubone kusenzakala kuma-Democrats. Singake sazi njalo ngoba ngezepolitics ngeza kwazi, kodwa hhayi, angithembi ukuthi kuzabe kule kuthakazelelwa okumangalisayo njengalokho esikubonileyo. Kodwa labo ngithemba bazaphuma ngobuningi babo, bazaba lokutshengisela ukuthi lapho bakhona sibili, ngoba bakhona elizweni lonke bagcwele. Kodwa angithemba ukuthi kuzabe kulalokhu intshukuntshu esiyibonileyo Hayi ngisuke e last week. Yeah, ngoba umongameli wabo hayi kunenge lapha sephambanise khona. Kunenge sibe lapha sephambanise khona laba abanye basamthandi abamvotela kuqala kodwa sazi kuyozala inkomo.
Asebe cubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lama Democrats bathi bona kukhanya umnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla athiyeneyo afana lelama Republicans lalo. Ubona njani oku isimo sika Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika Biden kuzaba lomehluko na?
Yeah, umnumzana Trump angithembi ukuthi angafika kubanga lika Biden kodwa lawo bazazama ukuthi bamenze akhanye ngomuntu olozwela akhanye ngomuntu othanda abantu bazazama sibili ngazo zonke indlela ukuthi bamenze abe ngomuntu ongenela ezintweni ezabantu ozwisisa uhlupho lohlangana labantu makhaza. So kunjalo nje ngithi hayi kasazi khona sibili ukuthi kuyazala nkomoya sizake sibona sibili ukuthi kome njani.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. Sisikhangele ebesilazo umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. Ukubotshwa kwamnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland North sokubangele ukuthi abasola ukungabili umbuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.